Imthoka ze Queens yaqala ngo-November 2015. Kuyikuthi khona sabona kule sidingo sokubana omama basemathebelelenzi abalapha eNgilandi behlangane beyenze community association yokubana sikwazi ukuthuthukisana, sikwazi njalo ukuthi sithuthukise abanye omama abasemuva eZimbabwe lapho sasuka khona.
Yiziphi inhlelo eselithe lazenza?
Sesincedisile entweni ezithiyeneyo eZimbabwe kanye lakhona lapha eNgilandi. EZimbabwe besike sancedisa sibhadalela abantwana ababili ischool fees enasa abazintandane. Ngikhuluma so omunye wangkhona sowagraduata. Saphinda njalo sancedisa kulemuli leyi eyabhujelwa almost ifamily yonke. Babe siyangcwaba umntwana ole 16 years. Basebe siba le accident kuGwanda Road. Sancedisa imuli leyi yakuSibanda lakoNcube because kwakuzimuli ezithu ezimbili. Ikhombi ababehamba ngayo yachaya nale role. Abantu bonke ababe ekhombini leyo bathona baphela khonapho. Sadinga izindlela zokubana sithole imali yokubana sibancedise ukuba bebeke izihlobo zabo. Kwasekusiba lomunye ubabakazi wabo owayesesibhedlela onguye yedwa owaphuma kungozi leyo. So samncedisa laye ngendleko zesibhedlela ukubana athole ama-x-ray, athole ama-scan, athole imithi, sibhadale odokotela lento ezifana nalezo.
Ngobani abamele babe ngamalunga inhlanganiso yemthokazi Queens?
Imthokazi Queens membership igoqela noma nguphi umuntu ozalelwe emathebeleland eZimbabwe kumbe oseke wasebenza emathebeleland kumbe oseke wahlala emathebeleland. Asikhethile ukubana umuntu okhuluma sihlobo bani kumbe ovela ngaphi, as long as ele link lemathebeleland. So kungenzeka ukuthi mhlawumbe mina nginje ngingumuntu ongumama ngendlela emathebeleleni siyamamukela. Kwenzakale futhi ukuba nomunye umuntu ngabe kuyukuthi wazalelwa khona emathebeleleni lakho njalo siyakwamukela. Sesiya ngokuthi umuntu yena uzizwa kanjani ngokusebenzela emathebeleleni la ngokuthuthukisa emathebeleleni.
Ubusatsho ngohlelo lwenu olweEntembeni People's Home.
EntembeniI siqala ukusebenza layo ngo-2017. Usokuyikuthi ngahamba eZimbabwe ngase ngivakatha nje lami ngikhangela ngibona ukubana kanti vele singancedisa ngaphi njengoba siliqembu labomama elifuna ukuthi lincedise ekhaya. So sasesithola ukuthi khona eNtembeni lapha esikhathini esiningi badonsa nzima. Ngahamba ngayakhuluma lo metron wangikhona uMayi Matavira. Sahlala phansi saxoxa sibile ngitshela inhlupho zabo ababhekane lazo ukubana baphila njani labantu labana abahlala eNtembeni. So sasesiqalisa-ke ngo-2017 ukuthi sikwazi ukuthi sibuthelele imali, sibuthelele impahla zabantu. Abantu babesidonethela impahla abangasazifuniyo, abanye ezintsha behambe bathenga umuntu engasakufuni. So kwakungasikho ukuthi izimpahla ezindala hhayi kakhulu imali sayireza yokubana sihambe siyethenga sikhona ngale kwenzela ukuthi kungasihluphi nge-shipping. Kodwa okunye esasikwanisa ukuthi sikuthenge lapha sikuthwale sakuthenga la. So sathenga impahla zabobaba, impahla zabomama, amasokisi, amavesi, amajesi, amaglavu ngoba kwasikungani ngesikhathi somqando. Sasithenga le ngubo nje ezazithe xaxa. Ngahamba-ke ekhaya labanye abelunga omama ababili. Safika-ke laphana eNtembeni, safika sayenza ama-groceries ngoba umethu nobabekhala ngokuthi isithebo otiye into nje zansuku zonke zokuthi abantu bedle basuka bethwale nzima ngoba indleko zaseZimbabwe beseziphezulu. Sathe sikhangele futhi ukuthi njengoba sokuyiwinter siphinde njalo sihambise ingubo, sihambise ama-gloves e-winter, sihambise ama-incontinent pads ngoba sebebadala abantu labana. Sometimes kuyaba banide ukuthi begqokeka kahle mase besiyalala. Silama-crushes, silama-zimmer frame ukuthi labana abangasakwanisi ukuthi bezihambele kahle. besebenzisa into lezo sesilama donation amaningi sibili kakhulu esesekukhangelele kathe ukubana sisebenzelane labantu laba abathumela impahla ukubana umbe bangasincedisa njani singazange sibe lendlekwe eziningi esizikhiphe esikhwameni sethu njengoba nje siyi-tourist.